Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Chona njani mthoka zomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 16 kunhlangula 2021 ngontunga milinkomo endabeni zethu lamhlanje.
Sesisizwa uthwa inkulumanesi hotspot ye COVID-19 asaphathekanga sahlalisekanga.
Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amabili 241 belomkhuhlane lo.
Akulanto esingayiphawula ngodaba lolu oluphathelane lomsekeli kamongameli wethu baba uMdzuri.
Abemuli osakhulayo obikwa wabulawa ngomsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mdzuri ahambe ayachiya isidumbu sakhe emzini kaMdzuri namuhla lapho okubotshwe abanye. EZimbabwe limanyane lamanye amazwe ekunanzeni usuku lwe-Day of the African Child namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amabili 241 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula ayisithupha 1637. Asebefunyene belomkhuhlane lo kusukela nyakenye sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,318. Ukuqansa kwenani lababanjwa lomkhuhlane kuza ngesikhathi uhulumende eseqinise iziqondiso zokuwenqabela. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo usubhahile kakhulu endaweni esezivaliwe ezifana leKwekwe, iKariba kanye leKaroyi. Ezinye zivalisa iMangura, iChiretsi, iMount Darwin kanye lamalokitshi akobulawayo afana leNkulumane, iMakhandeni kanye leminye imizi engenyakatho yaleli dolobho. Izolo kuhlatshwe abantu abangu 1162 ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane okukhweze inani lasebeyihlatshiwe laya ku 694,730. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bangu 4,113. Asebehlatshwe esibili le bonke sebengu 418,748. Kobulawayo abahlali bamalokitshi achisayo ngalomkhuhlane kulezinsuku agoqela inkulumane le eMakhandeni bathi bakhathazekile. Kubika intatheli sindaba yethu uEzra Chisa Spanda.
Abezempilakahle bathi abantu abaphethwe yi-COVID-19 kobulawayo kwamanje bafika phose amakhulu amabili 183, njalo bagoqela abangamachumi amabili lambili 22 ababanjwe lumkhuhlane izolo. Phakathi kwababili ababhubhileyo oyedwa ngokobulawayo enkulumane eMakhandeni lakweminye imizi efana le-North End lapho sokubhahe khona lumkhuhlane kakhulu kuleli dolobho i-hotspot ngesiNgisi, izakhamizi zithi zikhathazekile kakhulu. Umnumzana Dumile Ncube uhlala elokitshini le Nkulumane.
Sesisizwa uthwa inkulumane si hotspot ye COVID-19 asaphathekanga sahlalisekanga. Kumazubukhwe esiwagadayo isiminyeminye istanding kugcwele abanye abanama mask akuspray emabhasini.
Amazwi kaNcube yagcizelelwa ngumnumzana Edward Leya naye ohlala enkulumane.
Kuyasethusa kakhulu. Mina ngisengahlatshwa but kuyasinika ama-restriction kude kumashophu avalwe masinya Hayi lokho kuyasethusa kakhulu.
Umsakazo we Studio 7 usuke enkulumana wayemakhandeni lapho sixoxe khona lentombazana esakhulayo uAyanda Sibanda yena othi ukumemetheka kwalomkhuhlane kuleli lokishi bekungeke kwekele ukwenzakala nendlela abantu abaziphatha ngayo kulindawo.
Kungoba emakhandeni itholakala ilama rank terminals awezindawo ezijene zamakhaya okugadelwa khona njalo abantu basemakhandeni iningi labo abagqoki ama mask.
Kodwa abanye bathi abavumelani labezempila kahle kudaba lokuthi emakhandeni isihlasele kakhulu iCOVID-19. Omunye wabo unkosazana Saziso Nkomo.
Abantu abathi emakhandeni yihotspot yecorona baqamba amanga bangafuni ukuthi basivalele ukuthi sisebenze, thina sifuna ukusebenza.
Enothen khona sixoxe lo Similo Ndlovu.
So zithi abantu abahambe bayohlatshwa sililebo lamamask, abantu behlaye belamamask.
Mabutho Ndweni ule bhizimisi lakhe elincane lokulungisa amafoni laye ukhala ezimathonsi esithi ukusabalala kwalomkhuhlane lokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela sokuyabulala ibhizinisi lakhe.
Sesizafusa ukuthi sivale and le nto leyo ungathi izasikhosta kakhulu.
Usodolobho kobulawayo umeya uSolomon Mguni yena ukhuthaza uzulu ohlala kulezi ndawo ukuthi ayehlatshwa ijekiseni yokuvikela igciwane le-COVID-19 emaklinika.
Kulomane clinic unaphana emavaccine ayenzwa kanye lemakhandeni kasikhuthazaneni siye khona ukuze sivikeleke. Ke silandele ke izinqumo zenezo ezibekiwe nguhulumende sishane lento yamashabhini.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlabe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19. Kodwa kuhluphayo amaklinika leziphedlela bathi abaselawo amajekiseni ngoba sesilela elizweni. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesithathu lokuvalwa kwalo i-lockdown level 3 yona eqale namuhla. Uthi uthethele linyathelo ngoba umkhuhlane lo ubusumemetheka kakhulu. Kubika uThuso Khumalo.
Kumbikwa ethule izolo ebusuku uRamaphosa uthe inani labahlaselwa yicoronavirus ngosuku selisuke kwabedlula izinkulungwane ezintathu 3700 laya phezu kwezinkulungwane ezisikhombisa 7500. Inani labalaliswa esibhedlela ngalomkhuhlane selikhwele ngokuphindwe kabili 56%, kanti ababhubhayo ngosuku labo sebedlalela kokuphindwe kabili 48%. Umongameli Ramaphosa uthi phakathi kwezabelo zakwele South Africa ezisitshiyagalolunye, ezine zazo sezingene kuhlandla lesithathu lokuhlasela ngamandla kwe-COVID-19, i-third wave ngesiNgisi.
We need to enforce compliance more rigorously.
Kuzafuze sibathathele amanyathelo abephula imithetho ye-COVID.
We do not adhere to the regulations that save our lives.
Phansi kwe-lockdown level 3 abantu abasavunyelwa ukuphuma ezindlini kusukela ngo-10 o'clock ntambama kuze kuyetshaya u-4 o'clock ekuseni. Indawo zokudlela lezokunathela utshwala sezivalwa ngo-9 o'clock ntambama. Imbuthano ephakathi kwesakhiwo ayisavunyelwa ukwedlula abantu abangamachumi amahlanu 50, kanti ababuthene phandle kuzafuze bengedluli ikhulu 100. Utshwala bona sebuthengiswa kuphela kusukela ngo-10 ekuseni kusiya ngo-6 ntambama, kusukela ngomvulo kusiya ngolwesine kuphela. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthi ukuqiniswa kwemithetho le yokuphila lokusebenza kuzadala uhlupho kodwa hatshi kangako.
Le mithetho efakiweyo iyajabulisa ngokuthi ayivalelanga abantu ukuthi bemsebenzini.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe.
Akekho sala ezizwa ngantwa yena uncindezelekile ngoba uZulu uyakwazi ukuthi aye emsebenzini kwesikhatshana abuye ehlale ekhaya.
Kodwa kumxhaso omkhulu abaculi umnumzana Ucasisele Gwaza ukuthi imithetho efakiweyo izabasebenzisa nzima.
Sizoba affected nathi ngoba phela uhulumeni esethi ufuna abantu abangu-50.
Kwele South Africa kathesi sebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amane 480,000 asebehlatshwe ijekiseni yeJohnson and Johnson ehlatshwa kanye, kanti ke sebeyisigidi lengxenye 1.5 abahlatshwe eyakuqala ePfizer yona edinga amajekiseni amabili. Asebehlaselwe yicoronavirus sebesedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu esikhombisa over 1.7 million kuthi asebefile sebebanga kuzinkulungwane ezingamachumi ayisithupha over 58,000. Imele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ninguThuso Khumalo.
Amalunga emuli yosakhulayo obikwa wabhubha ngemva kokutshaywa ngomsekeli kamkhokeli webandla leMDCT umnumzana Elasi Mutsuri labanye ahambe ayatshiya isidumbu sakhe emzini kamtsuri ezakha namuhla. Inkundla yeZim Live ithi amalunga omdeni lo abotshiwe phezu kwesehlakalo lesi ngemva kokutshengisela emzini kamtsuri ekhala ngokuthi amapholisa akhanya engafuni ukumbopha. Umufi ngomnumzana Ronald Mukumbira yena obikwa watshayelwa endaweni kamtsuri yokunathela eHarare etshaywa nguye umtsuri labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lomutsuri ngalolu daba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi baphezu kwalo lolu daba. Kodwa uthe imininingwana eminengi singayithola emapholiseni asezakha. Sixoxele sikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Akulanto esingayiphawula ngodaba lolu oluphathelane lomsekeli kamongameli wethu baba umtsuri ngoba akukho esikwaziyo ngesiqiniseko njengoba kuludaba olusaphenywa ngamapholisa engaketheswa icala ubaba umtsuri. Ngakho ayikho nje into esingayikhuluma ngoba sifuna ukupha bambanisa amalungelo alabo abafelweyo ngengxoxo singayenza kumbe siphambanise amalungelo akhe ubaba umtsuri ngengxoxo singayenza. Kodwa nje into esingayitsho ukuthi hayi silusizi lathi njengebandla kumuli yona leyo ebhujelweyo siyakwazi ukuthi kubuhlungu ukulahlekelwa esingakutsho nje ukuthi silusizi kodwa ukuthi sisusa sakhona kuyini ngumbani okumele adlwele icala lokho sikutshela emapholiseni.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT. Abahlali bevungu eMidlands bathi abantu abahlomileyo sebehlasele indawo ezivalisa imakepesi inhlezi lemaplazini kulindawo asebebulele izakhamizi labo somabhizimusi abambalwa njalo bahlukuluza abanye. Abantu laba babikwa behlome ngemibhobho, ingqamo kanye lenkemba njalo lanxa abanye sebabotshwa kulabanye abangakabanjwa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo meli wevungu edalele parliamente umnumzana Omega Spanda.
Indawo levungu ibindawo ethuleyo kakhulu kanti ungananzelela kathesi abantu bayabulalana angazi ukuthi sokusuke wathini esigabeni kulabafana bagwazana lapha emakepesi bayabulala umuntu lokubangwa uyabungakunanzelela ukuthi kuyini kube sokubuya kulogogo lapha emakepesi futhi okwafika khona abantu bakhuluma logogo babuza ababekubuza bacina abeshiya bemdukutile ababanjwanga laba bantu bamdukula ugogo wafa. Khathesi kulobaba odutshuliweyo endaweni zeSt Faith abamfaka inhlamvu ezingu-8 umuntu obeyibhizinesimen ebesimhlonipha njalo ethanda abantu kakhulu athi kancane incedisa abantu belamakhombe lakhonke bamfikela emzini wakhe esanda ukuvela kubhizinisi uyazi into zegolide uyagaya emzini wawo kegaya emzini fika lapho bacela ukugayisa bangena bamfaka inhlamvu ezingu-8 kambe phezu komuntu egumene uthiwa kwadutshula inhlamvu ezingu-28 laba bantu ababanjwanga abanjwayela ababulala umuntu egemakepesi ababulala ugogo ababanjwanga ababulala abafana laba ababanjwanga ungathi uyakunanzelela amabhizinisi maningi asehlasele ezindlini zabo ebusuku belandwa kuloo ndoda wasishiyayo kumasefa le emapulazini kwethiwa wawulanga abantu kuloo ndoda okuthiwa ngumathwasa layo wavinjezelwa ngabantu esitolo. So ngithi mina amayuyo bakithi bese ngabantu esihlezi kuhle kakhulu silokuthula endaweni yethu lesicela abantu bakithi ukuthi hayi lapha ababona khona abantu abahamba hamba abangasibo bakithi esingabaziyo ngevillage ngevillage kaba report kubo sabhuku ba report ku leadership ba report emapolice ndi lapha kule moto esingasiyo labantu esingabazisiyo ngoba lokho kuzokusenzakala esigabeni ukufa komuntu ungakunanzelela enye imuli sale sikhala kungasela lokho ukuthi breadwinner ngesikhiwa uzabadingela imali ahamba edinga imali ukuthi abantwana badle agcine imuli agcine labanye ababemsebenzela njengabo business enabalimalayo abantu sebehlezi besevalweni ngoba izikhali ziphonguka khona nje ebantwini bonke izikhali ezempopoli kubele izikhali lezi ezabhanwa ngamapholisa amamachethi ingqamu lani lani okungabulala abantu so mina ngithi ake sihlaleni ngokuthula esigabeni sethu ungakhulu ukuthiwa ngomunye wakho isikhathi sakhe singakafiki
kodwa ngokuzwa kwenu amapholisa ayawuthola yini umkhondo walaba bantu njalo sokuke kwahlalwa phansi yini njengenkokheli yesigaba kucutshungulwa lolu daba kumbe hayi kuyenzakala nje ngolongilo uzimele yini
hayi lapha ungakunanzelele vungu sibambe amapholisa asebenza la kuhle kakhulu siyazama ukuthi kusabhuku la kubo headman labo lazo inkosi yochief sincedisane nini
Umnumzana Omega Spanda umela ivungu edalela eParliament. Intathelizindaba ebhalela iphephandaba laseMelika ele New York Times umnumzana Jeffrey Moyo uze wakhululwa namuhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yebail engena ku 5000 Zimbabwean dollars lidalele High Court ngomvulo. Umoyo obemele akhululwe izolo kodwa amagqwetha akhe anti abe central prisons kobulawayo balile ukumkhulula besithi amaphepha akhe ebengamanga kuhle. Umoyo ubotshwe ngenyanga edluleyo esetheswa icala lokwephula umthetho we-immigration ngokudingela intathelizindaba zephephandaba leli ezimbili amaphepha okungena elizweni ngendlela ezingaqondanga. Abasakhulayo beZimbabwe namuhla bakhuthaze uhulumende ukuthi agcwalise izimiso ezikusisekelo sombuso welizwe eziza kwenza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo abo. Batsho lokhu ngesikhathi kunanzwa usuku lwabatsha ezwekazi le-Afrika olwe-International Day of the African Child. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ilanga leli linanzwa ngamazwe atshiyeneyo ukhunjulwa abasakhulayo bakule South Africa abafika phose amakhulu amabili abadutshulwa babulawa ngamapholisa kahulumende wabelungu owawuncindezela apha ensundu owe-apartheid ngo-1976 ngesikhathi betshengisela elokishini lesoweto besola ucuku lwabelungu kanye lokufundiswa ulimi lwesi-Africans ezikolo. Ukutshengisela lokhu kwaziwa ngokuthi yiSoweto Uprising. Abasakhulayo beZimbabwe bathi bayabakhumbula abafela kucuku lolu kodwa bakhala ngengxaki ezigoqela ukusilela kwemsebenzi, ukudula kwemfundo lokuvalelwa phandle kwamathuba amabhizimusi. Abakhala njalo ngokuba uhulumende kafuni kuzwa imibono yabo nxa ebumba inhlelo zempumelelo yelizwe kanti abesifazana bona bathi lezi nhlelo kazibanakekeli. Unobhala jikelele we-MDC Alliance umnumzana Ostalo Siziba uthi indlela abatsha bakule South Africa abalwisa ngayo ubukhuquluzi ngesikhathi sokutshengisela eSoweto kubapha isibindi.
Thina esikufundayo ngokuthakazelela uJune 6 ukuthi njengabatsha beZimbabwe kufanele simelele amalungelo ethu njalo sizimisele ukulwela inkululeko yale Zimbabwe ikakhulu sifunda ke kuHenry Peterson.
Amazi kaSiziba asekelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkono yena othi abatsha kumele bazimisele kulwela lokhu abakukholwayo.
Ilanga le-Day of the African Child lisifundisa ukuthi thina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele sibele sime sibele ezibindi singesabi ukuthi singafa inkululeko yethu yasozibuya hatshi kumele sibele ezibindi.
Kodwa osakhulayo weZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ilanga leli libakhumbuza ucuku lwabelungu okungamelanga lukhohlwe langoba ngubani.
Hayi leli lilanga elikhulu lilanga
ilanga eliqhakathekileyo ngasikhangela intsha yezwekazi leAfrica lilanga lapho abantu abathi abasukuma khona bathi ayisokwanele sokwanele ukuthi sibe silokho esincindezelwa ngamabhunu so le lilanga esingasoze silikhohle lilanga eliqhakatheke kakhulu
osakhulayo ophila ngokuthengisa uthando gwinji uthi yena okumsiza usizi kuba isikhathi seCOVID-19 sesenze impilo yabatsha yabanzima kakhulu
qhakathekile ukuthi sibuye lemuva sibone ukuthi sile progress enganani njalo enjani
abanye bathi abasakhulayo kumele baphakame balungiselele ikusasa labo ngokubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo ngimele iStudio 7 niseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Amalunga ePhalamende kwele Botswana athi akhathazekile kakhulu ngokwanda kwabokuza abavalelwe entolongweni kulelo lizwe abeZimbabwe kuyibo abalenani eliphezulu. Umqondisi Dube usipha loludaba.
Ilunga lekomiti yedale yePhalamende ePublic Accounts Committee umzana Phono Mahluti ukhokhele ingxoxo phezulu kokukhathazeka kwabo ngodaba lolu lona ade kumele lulungisiswe ekhuluma ngomvulo ngesikhathi ikomiti le isamukela umbiko ngesimo samajele kwele Botswana. Mahluti uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi kulezibotshwa zakumanye amazwe ezidlula amakhulu amahlanu i-524 ezibikayo kulelo lizwe ngomnyaka ka-2019 bukula beZimbabwe bedlula amakhulu amahlanu i-502 abakade besezintolongweni njalo bebotshelwe amacala atshiyeneyo Botswana. Inani lamabhandinto wonke akuqela ezalwane zalelo lizwe liphose lifike kunkulungwane ezine i-3882 ukuze kuphungulwe inani leli umahludi wethu kufanele kube le mzamo yokubuyisela emuva abokuza uze bayebhika besemazweni abo.
Palena ipe puisano le bankani balona bilateral level
abokuza baningi kakhulu bengibuza ukuthi kanti akula ndlela abangabuyiselwa emazweni abo ngoba balakho ukuphazamisa abantu abethu uma kusenzeka amazwe abo kabathathi laba bawonayo bayekibo
batsamaye bayekoka bona busini botaya kotasi.
Usikomichi wemajele unkosikazi Dana Marathi uthi lokhu akumelanga kube lohlupho olukhulu ngoba kulemithetho eyabotshelwana phakathi kwele Botswana lamanye amazwe akumanyano esatic phezu kokubuyiselwa emuva kwabokuzwa basemajele eBotswana. EliZimbabwe laba ngelinye lamazwe akuqala ukungena kulesi sivumelwano kodwa imithetho yakhona ayikalotshwa uze iqale ukusebenza.
We have bilateral agreements and memorandum of understanding that we have signed with the other countries.
Lano esasizilobe lamanye amazwe ikakhulu aseSadak phezu kokubuyisela abokuza abasemajele kodwa lokho sisakhangela ukuthi imithetho esemazweni atshiyeneyo iyahambelana na
to harmonize the laws that we are using as SADC.
Liya lisanda inani lezalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezivela eZimbabwe ezidala amacala atshiyeneyo. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnumzana Nkazimulo Nkala bathi amanani ezibotshwa zakwamanye amazwe lezi bonela ezinye izimvu.
Regarding sending prisoners back to their countries uqondile kodwa angiboni ungaqeda udubo lokudala kwamacala kungaphathisa kuphela uma issues e congestion.
Abantu abangalamaphepha ababekwa beyiba bahamba phambili ngokudala amacala bedinga indlela zokuziphilisa. Kusenjalo sikomishi wemajelo Marate uvise izolo ukuthi abasemajele sebezavunyelwa ukuxoxisana lezihlobo zabo kusetshenziswa amabonakude we-video conferencing. Ile Botswana lamisa ukuvakatshela emajele enyakenye kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngingumqondisi Dubo indaba yaseStudio 7 ngisakron kwele Botswana.
Kwezemidlalo amalunga enhlanganiso yentathela izindaba zemidlalo eSport Journalist Association emhlubulweni wangezansi kwelizwe iSouthern Region aphezu kwemizamo yokuphathisa umqeqeshi womdlali wenqindi uPhilip Striker Ndlovu yena ophethwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngesikhathi bevakatshele uStriker lapho ahlala khona elokitshini leMakhokhoba, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeSport Southern Region uLove Modube uthe bakubone kufanele ukuba bezame ukuphathisana laye ngoba kungumuntu abasebenzisane laye kakhulu okweminyaka eminingi.
Ule operation amele ayenziwe kufakwe icatheter emzimbeni wakhe ukuze kululaze ubuhlungu abuzwayo. Okwalamhlanje sihlanganise le birthday yakhe lokuthi sizomnika i-130 US dollars $ ebese sidobadobile lapha nalaphaya. Kodwa umkhankaso ulokho ukhona siseya phambili. Sicela abantu bakithi siphathisenini ucoach abe nempilo engconywana abuye leringini.
Ustrike obanjwe umkhuhlane wemvukuzane yohlobo lweprostate cancer nyakenye njalo ngaleso sikhathi ubedinga inkulungwane ezintathu zamadola aseMelika ukuze ehlinzwa, kodwa leyo mali akasayitholanga wagcina esengolele phansi. Loba kunjalo uthi yena ulalo ithemba lokuba uzasila abuyele ayiqeqetsha abadlali bomdlalo wengqindi.
Ngineqiniso lokuthi singawina leyi into esesiyigakelela. Ngiyabuyela mina ekhoneni labafana, hathi sibe seZimbabwe kuphela sizachaphela ngaphandle, ikakhulu lina boyathela izindaba omunye wenu abanye benu sizachapha sizonke bengiphelekezela. Ngiyabonga.
Abanye abadlali abaludumo abaqeqetshwe nguPhilip Strike Ndlovu ngababali uThamsanqa Ngadube, yena oke waba yingqungquthela kusigaba seWorld Boxing Association Pan Africa Heavyweight, uMordecai Donga oyintshantshu kusigaba seLightweight la kusigaba seMiddleweight okweminyaka eminingi elizweni laseZimbabwe, kanye noElvis Bulawayo Bomba Moyo owake waba yingqungquthela kusigaba seWorld Boxing Federation kuzwekazi laseAfrica. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Lamhlanje sikhangela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kanye lokuhlaselwa kwabokuza kwele South Africa. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden kanye lomkhokheli weRussia umnumzana Vladimir Putin baphakathi komhlangano omkhulu okhangelelwe ngumhlaba wonke jikelele abawuqale namuhla eGeneva kweleSwitzerland. Ababili laba bayahlangana nje kulokufuthelana phakathi kweMelika leRussia okungamazwe ayizitha. Intathelizindaba ye-VOA News uPatsy Widakuswara uthi umhlangano lo usaqhubeka. Asiyalandelayo aveza imbono kahulumente weMelika.
Melika selifakile izijezo zenoto ababili abasakhulayo abasekela amalwecatsha ayi-Houthis kwele Yemen. Elemelika lithi abantu laba bathuthuzela impi kwele Yemen lapho kubulawa khona abantu abanengi. Lithi ababili laba bayingxenye yabenza abantu kwele Yemen babhekane nenhlupho eziningi. Impi yomvukela yaqala ngomnyaka ka-2014 edolobheni leSana. Okwasuswa uhulumende kaZulu kwaxutshwa umongameli owabaleka wayacatsha phandle kwelizwe. Amalucatsha e-Houthis asekelwa lilizwe le-Iran. Impi yomvukela le isidale ukuhlupheka okumangalisayo kwele Yemen. Impi le yenza ukuba abantu behluleke uzidingela ukudla. Abantu bafika izigidi ezingamajumi amabili 20 million baphiwa ukudla zinhlanganiso ezijeneyo kwele Yemen. Ababili abafakelwe izijeziso zenoto mhlaka 20 Nkwenkwezi bakhokela amalucatsha e-Houthis ahlasela esabelweni seMaribu. UMohamed Abdi Al-Karim Al-Kamari ukhokela abahlasela endaweni le. Uncediswa nguYusuf Al-Madani obekhokela abalisana lohulumende kwezinye indawo. Esethula umbiko wokufakela ababili laba izijezo zenoto, umnumzana Anthony Blinken okhokhela uhlangothi lukahulumende kwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthe kusobala ukuba sebefaka impilo yabantu abedlula izigidi engozini. UBlinken uthi okwenziwa ngabantu laba sokukhahlameza abantu abaningi kwele Yemen. Uthi kulabanye abantu asebefisa lokubaleka elizweni. Ukufakelwa izijeziso lezi kutsho ukuthi yonke impahla yabo ekwele Melika lakwamanye amazwe izathathwa njalo kusavunyelwa ukuthi abantu badlelane labo. UBlinken uthi umhlaba wonke jikelele ufisa ukuthi kubekwe phansi izikhali kwele Yemen.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala bedlula amakhulu amabili 241 belo mkhuhlane lo. Abe muli osakhulayo obikwa wabulawa ngomsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mutsuri ahambe ayatshiya isidumbu sakhe emzini kamtsuri namuhla. Kubotshwe abanye phezu kwalesi sehlakalo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.